iway forward sikhangelele ukuthi siyangena kulona lukhetho kusasa ama candidates ethu abe faila ezek afuna ukuthi ama candidates ethu ayagcine efaila ngomhla ka 7 bekuza, so make sure ukuthi kusasa wonke umuntu ocontestayo uyafaila ama papers akhe they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele iChayinyovane strategy kasebenzi, sakuzama lokho sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Iyona leyana okuthiwa yapusa yapusa, eyayikhetha ama candidates eyayisipisela emuva ngesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu, kodwa la ezizikliwi zakhipha bonabo abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo, kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okucakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Number one, yibo siyabathatha sibafake. Nxa number one ingakwanisi siyadinga number two, nxa number two ingakwanisi siyadinga number three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyatshaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngike ngezwa ukhuluma ngomunye weBite Bridge ukuthi kasafuni kulandela izinqumo ze-CCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi nenkinga lo muntu othi kagwanisi. Abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo, i-nomination fees abanye kabalazo. So siyadinga kuzakhamizi, siyadinga kuma-churches, siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo. Ngani ngoba ibandakalela mali ku-diaspora ukuthi basincedise. Bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma nomination fees, kakhulu kuma members of parliament nakuma PR. Yikho kufunakala khona iindleko zemali ukubana babe ba register amabizo abo as ama candidates. Bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama profession and they have moved on ngoba politics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila. Kodwa kambalwa inxa kungaba le one kuphela kobulawayo esengingayizwa. So kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni, ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale. Abantu bebevalule phandle, inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele, akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuyengena ukube yi-candidate. Akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzongene kuposition. Nxa ungumama uyawe encourage you, siyabafuna omama, siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.